sesi kuyasizwa kwamanye amazwi lapha kube nomonakalo njengowethu wama-cyclone lapha omama ababedlangula abantwana abangamankazana badlangula okuza kwenzakala sibilili ngoba ngeqiniso lokuthi sokusenzakala ukuswelakala kokudla nendawo zokuhlala indawo zokulala ingubo zokwembatha osokuza kwenzakala ikuthi omama lamantombazana sebezadlwangula ukwenzela ukuthi banelise ukuthola lezo zinto bephiwa ngabantu abathi bona babazwela usizo kukanti-ke bona balande ukuyabadlwangula sonke siyazi ukuthi kuphume umkhosi ngodaba lwengculaza kuthiwa kusub-Sahara sokuqalile futhi lapho abantwana abale-14 to 15 years asebelo mkhuhlane wengculaza njalo bathi khona sokuyi-75% infection okutsho ukuthi khona siceda ngocycloni lo obhidlize iMalawi leMozambique leZimbabwe kutho ukuthi leyo nombolo izaqaza ngoba yiyo yodwa indlela yokuthi omama uma sebefike emaphethelweni bengasazi ukuthi benzeni abesilisa yisikhathi abasisebenzisayo ukuthi babadlengile ngoba umama uyabe sekhangela abantwana esiva-ke yakhanya indlala akhangele ukuthi selensuku ezingayi senile emanzini sebebanjwa imikhuhlane akulanto angayenza but ayekele laba abantu babadlwangule ukwenzela ukuthi imuli zabo ziphume edakeni lapho ababebekhona.
Kuyini okungenziwa makhumalo kwenqatshelwe ukuganga okungenziwa ngabanye kubomama la besifazana labo?
Embaxwayisayo mina i-United Nations ukuthi kabaphume lo mthetho ovela ukudlwangula kwabomama ngabantu abathi bona babuya bazoncedisa edubeni oluyabe lehlele izakhamuzi kuleyo ndawo. Njalo kuqakathekile ukuthi laba bantu abathunywayo kabahanje bayekhangelwa zingcitshi ukuthi laba bantu kabalamonakalo omubi abawenzayo lapha abavela khona elithi khona lina ngesilungu lawo ma-pedophile ama-rapists lawo kumele bakhangele ngomthetho ukuthi laba abantu kabangcolanga ukuthi bahambe bayedwa abantu abasebunzimeni.